indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kuningi okusemsamo esingakuboniyo uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti ngitsho lapho umphathi indaba kahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende angitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize kukhanya abongela umongikazi iba ngathi baphezulu baphambili lapho ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zakahulumende nje zonke sokugoqela laba balisi ngibone ngathi uhulumende uliqhuba lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli elibusayo ngibona ngathi kunekubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu base ngubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe
kambe udaba lolu luzaphetha ngani kuzahlala konje kungumacathelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni
isiphetho salindaba ngombono wami isolaleso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala siye bazenzela okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuze imphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngitho kusekele irodilia owawaphatha buthapha izisebenzi ngale ndlela ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhinishe khalele imisebenzi abanye bachiye uhulumende abopha abanye babo abanye bachaye njengobe nguhulumende olesandle esilula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kuzisebenzi zakhe bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.